atisendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthakazi kaZulu olamukela umsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 5 ngokwenkwezi 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uncedo lokudla olwalumele luphiwe abantu bakoBulawayo ngesikhathi lesi sokuvalwa kwelizwe luthiwa aluhanjiswanga kahle.
Labo abeba ikongri yibo asebeseba futhi ama-donations lawo kwakumele ukuthi aphiwe ama-district angu-12.
Kodwa iziphathamandla zaleli bandla ziyalandula lokhu.
La ngamanga.
Abezempilakahle bakhuthaza uZulu ukuthi alandele izinqumo zokungasondelelani eduze ngenjongo yokwehlisa ukuthelelwana kwegcikwane le-coronavirus.
Siyaxwayisa ukuthi nxale lihamba lisiyamelile imbhubhu lingaxokozeli, ngoba nxa lixokozela liyabe liphefumulelana, omunye umuntu olalo igcikwane engalipha lizamemetheka okumangalisayo.
Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lebandla leMDC koBulawayo ithi uncedo olwaphiwa abaswelayo koBulawayo ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe ngumkhokheli webandla uMnumzana Nelson Chamisa lwaphanjulwa ngenye inkokheli. UMnumzana Chamisa wapha asebekhulile impuphu lesepha yokuwatsha ngeviki edluleyo koBulawayo. Asebekhulile laba babevela kumalokishi ambalwa kungakhathalekile ukuthi ngabeliphi ibandla. Kodwa enye inkokheli yebandla ibikwa yaphambula lolu ncedo. Sixoxe lelunga laleli bandla koBulawayo uMnumzana Mbuso Siso owake waba ngumsekeli wesikhulumeli esigabeni lesi.
Kuliqiniso kakhulu Mnumzana. I-donations lezo ezabuyayo kufanele zidonethwe ngendlela zagcina ezinye ziphanjuliwe. Ziphanjulwa lushupho lokubana njengoba lisazi iBulawayo province kulokulwa kakhulu okukhona kusukela ngesikhathi se-Congress. Lapho okwasuka khona kwaba lokweba kwama-election awe-Congress leyo eyagcina isifeva laba ababe ncedise ukweba i-Congress leyo. So uhlupho lokhe lusiya phambili ngoba kulabanye ubona laba abavele bekhona abazibiza ngokuthi bakhokhela i-province abayibo asebethatha lawo ama-donations ukuthi ukhanye kuyibo abakhokhelayo ngalawo ma-donations koBulawayo. Inkinga nje ekhona kakhulu ilona lolu hlupho le-Congress oluyilo lusixabanisa kuze kuyefika esibangeni sokuthi labo abeba i-Congress yibo asebeseba futhi ama-donations lawo kwakumele ukuthi aphiwe ama-district angu-12, but kwakhanya ama-donations lawo ahamba emakhokhoka lapha okulomkhokheli we-province u-James Sithole. Ophinda abe ngu-member of parliament wemakhokhoka.
Manje lelo bufakazi bani obukhomba ukubana uncedo lolu lwebiwe?
Ubufakazi ukuthi lawo ma-donations kwakumele asinyelele kuma-MPs angu-12. Kwakhanya lawo ma-donations kawasatholakala kulawo amanye ama-MPs, asinyelela kulawo ama-MPs ayiwo eba ubukhokheli.
Manje yona inkokheli ithini ngodaba lolu? Selike lalwethula yini lilwethulela inkokheli ukuthi ilixazulule?
Ye, njengoba usazi ukubana ezepolitiki kwesinye isikhathi udaba ukuze lufika ngezibanga njengoba kathesi besikulockdown lokhu zene-COVID-19 le kuzima kwesinye isikhathi ukuthi sitholane labakhula bethu ukubana sifikise lelo daba party ngikhuluma so into evele laye umongameli eseyas singazi ukuthi uzayiphatha njani.
Umnumzana Mbuso Siso lilunga lebandla le MTC Alliance kobulawayo obekhuluma le Studio 7 ecingweni lekhona le kobulawayo. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi siphinde saxoxa lesikhulumeli seMDC Alliance kobulawayo umnumzana Swithan Chirowotsa sambuza ukuthi liqiniso na ukuthi uncedo olwethulwa ngumkhokheli webandla aluhanjiswa ngemfanelo na.
La ngamanga aluhlaza, lawo ngamanga sibili. Into evele iqathekile ukuthi yaziwe nguZulu into ebesifuna ukuthi sibe siyigcinile ekhwapheni, ngoba phela umuntu amelanga wembula amakhwapha. Izukuthi indaba eyiyo eyisiqokothela lapha, iqokothela sendaba yikuthi abakutsho lokhu abagcona ngamanga wona lawa yikuthi kwaba lokhetho kuCongress last year ngo-April kabatholanga inhlandla. Kabatholanga inhlanhla ukuthi baphumele. Ngakho ke ngithemba la ku studio labona imbiko befaka besithi khona bona baqilwa. Into esiletha lokhu ukwenzela ukuthi iprovince yethu ingasakhanyi iprovince ebukekayo. Right, sembuya kundaba yona le eyiyo ekhona. Okwakuqala impuphu leyo umnumzana uPresident Chamisa eyiletha kobulawayo azange atsho ukuthi nge-MDC. Uzananzelela ukuthi abantu be-MDC babaqalela impuphu leyo ukuthi aluba inikwa abantu bama-structures. So into esitsho thina as inkokheli zakobulawayo ukuthi sabe sesehlukane njani le-ZANU-P F nxa siyathatha ilokhu zenza impuphu sinika abantu be-MDC. Khona kuyisenzo esivamile esilokhuzeni esezanu-P F esenzwa emakhaya ukuthi nxa befika emakhaya emabhandleni bandlulule bathi bona abe-MDC abatholi ukuthola bezanu. Abanye abakuma-structures abakwazi ukuthi impuphu leyo yavela ngaphi. Njalo ngokuthi babekwazi ukuthi yavela ngaphi sebeqalisa indaba yokuthi babuze bathi bona babaqamba amanga besithi bona kule mpuphu eyatshontshwayo besenzela ukuthi siveze ukuthi impuphu leyo yavela ngaphi. Engithi yabona ngoba information ye-donation kuvele kuyabe kuyi-security information. Nxa bekhona abathi imali yatshontshwa kungangcono bebize i-audit. Lokhu zenini into ezingena ephathini, izinto ezingena ephathini zingena through i-treasury, national treasury. Ungizwa bona abephethe i-treasury e-national e-MDC oba ku-David Coulthard nabomama uTim Vios bengakhalazi ohle bekwazi ukuthi into yankhona iqondile. So into engiyazi ngeqinisa yikuthi umnumzane uChamise ngeza ukuthi impuphu yanikwa abantu be-MDC kuphela angikhona ukuthi kuyabuya lenhliziyo enhle ukuthi asinike enye impuphu. Impuphu le inikwe wonke umuntu osekhulile osengisikhulile. Yindlela ebuye ngayo impuphu le.
Umnumzana Swithan Chirowotsa lilunga le-MDC Alliance kobulawayo eyisikhulumeli sesigaba sakobulawayo. Ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekhona le kontuthu ziyathunqa.
Yebo. Mthakazo muhle. Liyanxuswa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela ngolwesibili maviki wonke ngo-8 kusiya ku-9 p.m. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sigxile kudaba lomkhuhlane we-coronavirus. Sixoxa labatsha mayelana ngenhlelo ezikhona elizweni ezijonge ukusiza uZulu ngesikhathi ilizwe liphakathi kohlelo lwe-lockdown. Silusize ukuthi alisoze liyenelise ukungena kuhlelo ngocingo njengensukwini ngoba sisebenza singekho kuma-studios singekhaya. Loba kunjalo zulukandaba uhlelo The Connection luqhubekela phambili. Ngakho-ke ungakhuthwa luhlelo ulami uMike Hobe khonapha ku-Studio 7 ngo-8 ntambama.
Ingcwethi kwezempilakahle zikhuthaza abantu ukuthi behlale ezindlini wenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus ngesikhathi lizwe selikusigaba sesibili stage 2 esokuvimbela abantu ukuthi bahambe hambe mahlayana i lockdown. Udokotela Solwayo Ngwenya isiphathamandla sesibhedlela sempilo kobulawayo uchasisele usithandekile mhlanga we studio 7 ngalolu daba kanye lokwenzakala esibhedlela sakhe.
Njani mahlabezulu, umkhuhlane we-coronavirus lo igciwane elibi eselimemetheka emhlabeni jikelele lakhona phezimbabwe liyamemetheka liya phambili njalo liyabulala. Siyaxwayisa ukuthi nxale lihamba lisiyamele limpuphu lingaxokozeli, ngoba nxa lixokozela liyabe liphefumulelana, omunye umuntu olalo igciwane engalipha lizamemetheka okumangalisayo. Siyaxwayisa ukuthi abantu behlale phansi basuke kuphela nxa besiyayenza into ebaphathise kakhulu ukuthi bekumele bayayenza. Nxa kungasikho lokho siyaxwayisa ukuthi abantu behlale phansi ezindlini zabo, igciwane leli lizathi selidlula inyanga lezi ezizayo.
Kodwa khona kwenzakalani esibhedlela sempilo? Sikhuluma kanje, bayabuya abantu ngobuningi babo ukuzohlolwa yini, njalo lempahla zokusebenzisa ziyatholakala
esibhedlela sempilo? Siyasebenza kathesi sibonana la kuthiwa ngama emergency cases, ama reviews kubo outpatient. Hayi sithe bake bame ngoba okube bebuya lapha bengagcina bezuza lo mkhuhlane we-coronavirus bebuthene kaningi abantu. Omama ababelethayo njalo siyabanceda ukuthi babelethe kuhle. Izembatho ezikhona izinezi ezivele sisebenzisa ama face mask lama gloves lama apron lapha, hayi asilaphi umuntu ole coronavirus. Yikho ezinye izembatho ezinjengabo space suit labo bani bani hayi zifunakala endaweni ezinjengabo Thorn Grove infectious disease hospital. Hayi impilo hayi kathi siyasebenza, abantu bona babuya bengama emergency bayazuza uncedo basile. Siyabonga.
Lo ke ngudokotela Solwayo Ngwenya isiphathamandla sesibhedlela sempilo ubekhuluma ecingweni losithandekile mhlanga we studio 7 ekobulawayo. Balaleli studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America ese Washington. Olwela ilungelo likaZulu umnumzana Josephat Mzaca Ngulube ophatheke njalo kwezombusazwe uthi ikhona inkokheli yebandla elibusayo kobulawayo efuna avalelwe ejele ukuze engenelisi ukuncintisana layo kukhetho oluzayo. Umzaca Ngulube labanye bakhe abahlanu bagwetshelwa ukuhlala entilongweni kweminyaka yesikhombisa besetheswa icala lokutshisa imota zesiphathamandla sebandla lezanu PF elokishini lesizinda. Kodwa isimanga ukuthi bevalelwe ejele lekhami, iziphathamandla zejele leli zathi kumele besiwe ejele leHarare ngoba kulabantu ababefuna ukubabulala. Umzaca Ngulube labanye bakhe bakhweza lolu daba emthethwandaba weSupreme Court lapho abaphiwa khona ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebail. Sixoxe lomzaca Ngulube ukuze sizwe imbono yakhe ngokubothwa kwakhe lanxa yena wayelobufakazi bukamabonakude obutshengisa ukuthi wayesemfeni ngesikhathi imota zitshiswa kobulawayo.
Engingakutsho ukuthi khona ukususwa kobulawayo ngisiswa eHarare ayisikho ukuthi kwakulesizathu sokuthi bakhona abafuna ukumbulala. Kwakuyisizathu nje sokunjezisa ukuthi ngisuke duzane lemuli yami ngiyepika ijele ngiyikhatshana ijele elibuhlungu leChikurupi, eChikurupi maximum prison, njengoba sazi ukuthi ijele vele elaba eleziqoqo lezanqondo elabantu abalamacala alezinga eliphezulu. Kwakuyindawo enzima kakhulu ngoba mina ngangiyi-C-class by sentence ngingayisiyo D-class laba abatholakala eChikurupi. Kwakuhlukuluza kakhulu, eChikurupi ayilamanzi, sasihlala for 4 days ngelamanzi ogeza eChikurupi. Ngale kukhatshana nezihlobo zami, sikhangela isimo somnotho ukuthi abantu abalamali izihlobo zami kuze zisuke lapha ziya kunale eHarare. Kwakuyinto kwakungasonto elula ukuthi zize ziyefika eHarare. Le ndala le engingakutsho ngamafishane ukuthi ibivele ilabantu abayilandelayo, lisazi ukuthi lami ngumuntu engiphakathi kwezepolitiki medics bakhona abanye engemepe ngathi nganyandisana labo ngeminyakela ndilaza bala abavele befisa ukuthi nganyacitshwa ngingabi khona kusiyafika ama elections abuyayo engakujwaya kuyijesa ngoba emajele arare asomajele alulu amajele ahlale kanzima kula space kule ntwala kunzima kodwa lapha kobulawayo ngasuswa ngumuntu okhawuliswayo ukuthi ngiyarare
ungasitshela mnumzana ukuthi bakuphatha njani ejele lekami lakhona leharare obuvalelwe khona isikhathi sonke leso
engingakutsho ngodaba lolu ikakhulu kulokhu okwenziwa ngumahluli umantshi wenza iphutha elikhulu kakhulu ngoba ngokomthetho akudingakali ukuthi mina njengosiboshwa ngichasise kuze kube sobala sobala ukuthi bengikho zenhleni amavidiyo ibhilali order lamapicture ayekhona ayebufakazi obeneleyo ukuthi njengami ngangisemfeni kaJimmy Ngulube so engingakutsho ukuthi into ayenzayo wenza iphutha elikhulu kakhulu enxa sikhangele indlela amacala athonishiswa ngayo akufuzanga enze ngendlela ayenza ngayo ngangisemfeni njalo ngalokhu ukuthi singathini icala kasilalo into nje kuphela akulanto esingayenza into engiyifisayo ukuthi ibe khona ukuthi ungakhangela amakhothi akubulawayo laseHarare kwehlukene kwani ngamazwe amabili achiyeneyo into engiyifisayo ukuthi kuphumele sobala segcekeni ukuthi abantu abaningi bayahlukuluzwa amalungelo abo emakhothi ikakhulu kobulawayo ngoba into ezenzakalayo ezingi zakhona ungakhangela ukuthi ngang-applyle into ethiwa i-review ngitshengisa ukuthi vele ngiyakhonona angisifiseki ngendlela umantshi lowo abeqhuba ngayo icala lami iyayikhothi yakobulawayo ayizange iyibeke phansi indaba le ilalelisise ukuthi ingcethi even itshintshe lo mantshi so ikokuthi into esifiswe ngazo ukuthi nxa kusemakhothi kufuze kuphume sobala la kubakhulu bamakhothi ukuthi kule kulokugwelegwele obenzakalayo kumakhothi laphansi ngoba into eyenzakalalana iyokwala ubufakazi obunjengalokhuyana buyethusa ngoba sona i-state yena vele umantshi kavunyele ukuthi abe nguye ose-investigator ngecala yena ufana lo-reforma sesenta i-state esingathi ngupipi nxa yehlulekile ukuthi icala lakhe abuze or enze angifake phakathi kwecala akudingi mina njengomuntu othonziswayo ukuthi icala lidle mina icala sahambe ekoti rekodi khona ngatsho mina engakutshoyo i-state upipi wehluleke ukuthi yena laye ngaye kubuza yakhe icala elilo lifuze lingenzi elokhuzeni ekoti
umnumzana Josephat Mzaca Ngulube ngolwela ilungelo likazulu njalo ephatheke kwezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-studio 7 ekobulawayo
kusasa sizaqhubeka ngehlandla lesibili lalingxoxo lapho uMzaca Ngulube azasitshela ukuthi wayephethwe njani ejele leHarare
okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba leHerald lithi amabhizimusi amaningi asehlulekile ukuvulwa ngoba engenelisi ukuthenga okokuhlola abantu igcikwane le-coronavirus ngoba okukodwa kuthengiswa ngamadola angamashumi amabili lanhlanu i-$25 idola leMelika kuphela iphephandaba le-Chronicle lithi amapholisa kobulawayo sebophe abantu abedlula ikhulu lethumi lanhlanu i-115 ngokungagqoki okokuvala ebusweni amamaski ngesilungu sokuyikwephula umthetho ungahamba ungavalanga ubuso ulakho ukujeziswa inkulungwane zamadola ezifika phose amathumi amane i-$36,000 nxa ungephula lumthetho okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisethulele yona nge-WhatsApp
ngiyabingela kubasakazi be-Studio 7 u-Alex Mato Kulumane we-South Africa eBoekhoest mna ngiyayibonga eZimbabwe ngendlela ephatha ngodaba le-coronavirus ngoba ngendlela inani elincane ngakhona kuyabona ukuthi bayizinze masinya engakasabalali ilizwe lonke noma kuhlolwe inamba elutshwana yabantu before this, still in number of yogi pants, which everything. I got Savalade, who is the long, then it is the wind, away Paulu Pazit of Alone. So, see, I'm going to recommend Zimbabwe, let us are on as long as it's the Zimbabwe. See, I'm going to have a poor ranger, I'm taking a local man, but then the limited to Abay Jelai, one of the police, Rabbit, Nentera, Eden Zanai, Moma, Marisosis, and Yako, Emma Luchan, Kotwa.
balaleli besitudio 7 sisalibonani umhlaba wonke ojikelele abamamela esitudio 7 igama lami ngizakulowa kuduke esongo ngibuya ekhaya ezimbabwe esigabeni sakwamadlambuzi emkhomeni ngizikhulumela nje bathandekayo ngisicela ukubuza ukuthi njengoba singapha thina emazweni kwabamhlophe lithi siyenze njani nabantu laba esingakatsho ukuthi baphila kumaphilisi omhlaba bazenza kanjani njengoba besemazweni akwabamhlophe bazophila ngayiphi indlela kanjani ngizibhizele kanjalo njengoba ngizibika kufana ngiqhamu kakhuphi esigabeni sakuphi yinje bathandekayo ngumuntu wezinyoka isangoma ngizibuzele njalo kufana njengoba sinje siyizangoma umthetho asiwuyali kodwa ngizibuzela mina kufana kungenzakala ntobani kufana mali ngagedela nathi njengezanusi sibonisane njengezanusi okufana lolu bhubhane singalumisa kanjani ngoba ngizanke ngize lize lilodwa noma liqhamuka kumnini lize wethu umnankakho kufana uthini ngoba uyazi kufana ilize lakhe lilezanusi ukufana ngatho kufana abantu bakhe bayimele le ndawo yebo yasiyali kufana lubhubhane lungankuna kufana umuntu aye esibhedlela kodwa lasesithwini siyangena njalo sinje silamathwasa emzini yethu silabantwana babantu abahleli emzini ngizibuzele kufana okhithwayo okumele ngimhambise kibo ngalesi sikhathi saleli gcikwane ngimenza kanjani umntwana bantu ehleli esemzini wami ngiyabonga kakhulu bathandekayo laphele khona lonke.
Lawo bekungamazwi enu lina abalaleli bethu lesithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amabutho akwele Syria enqabele amabhomba akwele Israel kade ejonge uyatshaya indawo yokucwayisisa kumbe i-research center ngesilungu lenkamba yamasotsha kwele Syria. Umphathintambo wezomvikela kwele Melika umnumzana Mark Esper uthi akucaci ukuthi kuzakuba lokuthula na kwele Afghanistan lanxa kube lesivumelwano sokuletha ukuthula kulelo lizwe. Ilizwe leli liphakathi kokulwisana labahlamuki besiTaliban. Isikhangele ezivela ngapha kwele Melika. Usibalukhulu wedolobho leMelika eleNew York umnumzana Andrew Cuomo usecebise ukuthi ilizwe leMelika kumele livulwe ngonanzelelo ukuze igcikwane leCoronavirus lingamemetheki kakhulu. Ukhumo wethule la mazwi ngesikhathi izabelo zeleMelika ezimbalwa sezivuliwe ngemva kokuvalwa kwenyanga phose ezimbili kusesatshwa umkhuhlane we-COVID-19 kumbe iCoronavirus. Kodwa ukhumo esethula amazwi akhe awansuku zonke uthe kumele kungajahwa ukuvulwa ngoba igcikwane leli selimemetheke kakhulu okungabangela ukuthi kungavulwa mahlayana liphenduke liqhamuke njalo. Kwezinye izabelo esezivule amadolobho azo inani labathelelwa ligcikwane abathelelwa igcikwane leli lihle laqansa. Ukhumo uthi inani lababulawa ligcikwane leli lehlile kancane edolobheni leNew York ngomgcibelo kubhubhe abantu abafika phose amakhulu amathathu 286 kodwa izolo inani leli lehle kancane lafika kumakhulu amabili phose 215. Asingakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba ebesilazo. Uncedo lokudla olwalumele luphiwe abantu bakobulawa ngesikhathi lesi sokuvalwa kwelizwe luthiwa aluhanjiswanga kahle. kodwa iziphathamandla zaleli bandla kobulawayo ziyalandula limbiko. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje nxa lifuna futhi ukulalela lezi ndaba yanini ebulenjini kukheli yethu ethi www.voandebele.com. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.